Lezi kati somnyaka, izakhamizi zalindawo zivame ukuba ngabe sezidla ihlobo, amakhomane, ulude nezinye izilimo ezivuthwa masinya, kodwa lo nyaka akunjalo. Umnumzana Rain Mathews of the Shagari uthi isimo sibi.
Lo nyaka ngibona ngani kunzima kakhulu, ngoba kuyakuthi nxa kutshaya lesi sikhathi ngoDisemba kuma-25 siyabe sihlakula umvuzo sifike emadolo. Kathesi kakula lutho, kakukadliwa, kakulalutho. So kunzima kakhulu. Sesesikhangelela-ke uhulumende ukuthi kambe uhulumende kukhona yena zakwenzela abantu ngoba oda sikhathi sokukhanya ukuthi indlala injani ikhona. Izinto lezi zimile zikusetisile kunzima okwesabekayo nxa sikhangela abantu so asikwazi ukuthi kuzahamba njani.
Unkosazana Thenipa Hobe yinkokheli yabomama kwezokulima e-Eastern Cape. Yena-ke uphathisa kabanzi ngababhekane lakho lo nyaka.
Sikhala ngezulu. Eyi kungabe lokho kunje so yi singalamba hayi izulu alikho kungabe kungayenza ukuthi amadona lani kungabe kungangeneli amasinya hayi indlela esikhangelele ngayo uhulumende yakasincedise lapha lalapha.
Ukhansila wemdubi wathi umnumzana Benjamin Mbala ngumlimizi omkhulu walindawo othi udubo ukuthi iningi kalelizanga khona lokulima.
Kukomile kakhulu abantu bebefuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla ukuze ukuthi bakwanise ukufundisa abantu babo, but umumo ukhanya ngani uyasiphika ngoba kathesi abantu bavele bajayele ukuthi khonana noma kwazi kube lendlala enjani, but ngo-December kumele izulu line. Uhulumende bebisile umhlanyelo ama-fertilizer, abantu baqayisa ukuthi wonke umuzi every household wathole, but now iproblem esikhona ukuthi akwakanyeni bazange balime vele abalimanga totali.
Ubala uyaphambili echasa ngenkinga langentuthuko esithe yaba khona kulumango.
I-development imizama sibili ukuthi ibe khona sisebenza kuhle no-MTN Omega besile ebridge laphade libambanisa iwat 4 inkawana lomdubiwa. Indawo yakithi le iwat 7 laba lama-irrigation ayi-2 irrigation yomdubiwa kuzozi irrigation emambanjeni ma zonke lezi irrigation azisebenzi. But so ungazani kathisi bazama ukuthi bavusele leliya ngapha kithi bambanjeni NGOs awesip incedisana ne-government yiwo abathi khona nabazagqalisa next year ngo-January, but ngendaba ze-COVID-19 lezi asazi ngoku zaphumelela.
Ummeli wevunga edalela ephakamende umnumzana Omega Sibanda naye ugcizelela ngendlala elakho uba khona inkabazwe lonyaka.
Lapho endlala ikhona sibizi isikhathi esiningi ngalesi sikhathi lapho esikhona umuvi yabo usisemadolo sibi, kodwa ungakunanzela kathesi abantu abakahlanyeli njengabhoda la kunzima abahlanyeli okunye kuphinde kwasha, kodwa okunye kukona kwezinga into enzima ukuthi lapho izulu elikhanya ngihambiza khona ngo-January. Ndingana ngo-January umuvi yabo usihlane kathesi uyahutshote, so yindlala esikhangele ukuthi kuyile uhulumende. Ngakhuluma kuhulumende i-social worker, sikhulume no-president wamnanga kusikola ukuthi i-social worker izanyeshala ngoba lapha zokukhanya zikulo ukuthi indlala izabakhona.
Umlisa womdubiyo wathi umnumzana Emmanuel Makhula uthi uhulumende kangenele ekuphiweni abaswelayo ukudla.
Indlala yiko kambe indlala sisiphila abantu lezulu kalini kakuhle. Indlala uhulumende uyanceda lapha anceda khona, kodwa kakakweneli abantu bonke ukuthi bazuze ukudla. Besicela ukuthi uhulumende nxa esipha abantu apha abantu bonke sibili ngokufanayo kungakhethwa muntu.
Iningi lezikhamizi zevungu esabalalisa emergency zithithibele zithi zibhekane lendlala lanxa ababona ngezomumo womkhathini abe-meteorological office bathi babona izulu eliningi lisina ngozibandlela ekuqaleni komnyaka ozayo ka-2022. Incwadi kwezomumo womkhathi zithi ukungani kuhle kwezulu kubangelwa ukuguquka kwesimo sawo umkhathi. Ngimele isito 7 elo Peru enkabazwe ikamramu Ezra Chisa Sibanda.